umanjinela wedolobho lakobulawayo umnumzana Simela Dube uchasise kabanzi ngenhlelo abalazo emizameni yokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ngemva kokuthola uncedo lwemali ngabebhanga le-African Development Bank.
Siphele 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipompa amanzi kusuka enxema zibuya edrobheni loku-improva i-treating capacity yethu e-Criterion Waterworks lokukhangela ispillage yamaswarage.
Obambele umeya wakobulawayo unkosikazi Lilian Mlilo uthi umhlangano uhambe kuhle njalo bazasebenza gadalala ekutholiseni ubulawayo amanzi ahlanzekileyo.
Izakhamuzi zitshengisele ukuthi siyamthanda ubulawayo, sithi siza improve lapho ufuna ukuthi si-improve khona.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubuke ubudlelwano obukhona phakathi kwekhansili lezakhamizi.
Luhlelo oluhle okumele siqhubeke sihamba ngalo lolunyawo i-consultation yezakhamizi ukuthi labo befake i-input yabo. Actually they should take charge of their own destiny.
Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi ikhansili isiqale ubudlelwano obuhle lezakhamizi.
Namhla siqalile ukuthi sizwisisane ubudlelwano obuhle obukhona phakathi kwe-local government lathi zakhamuzi.
Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair unkosazana Stella Nkomo uthi ikhansili yedolobho lakobulawayo ithethe njalo isicoco salonyaka sombukiso weWashington 2019.
Njengabantu be-trade fair sihambahambile sikhangela imbukiso ekade imihle. Abantu abathethe isicoco esikuthi Washington 2019 overall best exhibitor yi-City of Bulawayo.
Umbukiso walonyaka oweWashington 2019 wenziwe ngosekelo lwemali evele ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagetsi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili iziphathamandla zikahulumende ezisuka kungatsha ezehlukeneyo kanye lozulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.